Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 24 kumpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
usizo lwakhe kimi lezenzo zakhe lesibanjalo sakhe ngabantu banye abana baba futhi mina ngingaze ngithi umgabeni angazoyo ngcono ngoba yena umuntu ngumuntu ophambili but engingumva ukamkhaya angeke ngimthele ngeke.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele People's Democratic Union umnumzana Christopher Sivindi lamhla utshele intatheli izindaba ukuthi kaboni umongameli Mnangagwa egcwaliswa isithembiso sakhe sokuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo.
Sizela ke abahambayo abayemakhaya ukuphepha ukuphepha ezindleleni nabasalayo besale bezikhathi kahle beze bebuye siqale njalo unyaka singabasilayo
izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kanye leziselizweni zilungiselela ilanga lekhisimusi kusasa. Ababe ngabaphathi intambo bakahulumente umnumzana Jason Machaya nomnumzana Joseph Mate bengadlalela ikhisimusi ejele ngoba belokhu bevalelwe esitokisini besetheswa icala lenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kheli webandla eliphikisayo ele People's Democratic Union umnumzana Christopher Sivindi lamhla utshele intatheli izindaba ukuthi kaboni umongameli Mnangagwa igcwalisa isithembiso sakhe sokuthi kuqhutshwe ukhetho oluza kwemukelwa ngumuntu wonke ngoba luqhutshwe ngendlela efaneleyo. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Usivindi uthi sekuzambela uZulu weZimbabwe alungiselele ukuqondana lababubutho ababeka umlando wokusekela lokulondoloza ibandla leZANU-PF. Emhlanganweni lentatheli izindaba wokuveza injongo yebandla lakhe ekuthini lizophathe kanjani kukhetho luka-2018 owenzelwe eHarare Club. Usivindi uthe kamthembi umongameli Mnangagwa ekuzigcwaliseni lezo zithembiso ngoba efana nje lobe ngumongameli eminyakeni yangemuva umnumzana Robert Mugabe.
Engawuthiwa into yokuzalana ngiyaxoxeza ukuthi ngizawuthi uyabe efana lomnawa. So usiko lwakhe sibi lezenzo zakhe lesibanjalo sakhe ngabantu banye abana baba futhi mina ngingaze ngithi umgabeni angazabe ngcono ngoba yena umuntu ngumuntu oyephambili but engemva ukamkhaya angeke ngimthele ngeke.
Usibindi uthi yena lebandla lakhe bazangena ukhetho lomnyaka ozayo bancintise kuzo zonke izigaba zalo.
Kukhetho zangena kakhulu le nto esizibeke esilungisayo kahle sizibeke in place ukuze ma kubonakala abantu abathwele izibhamu ukuthi abangama-war veteran ezindaweni sazi ukuthi sisebenza labo kanjani asivela singeke sikusebenze asisuzukuyekele usenzakalo.
La mazwi asekelwe ngesinye seziphathamandla eHarare umnumzana Onias Bebe othi kuvele kusobala ukuba eleZANU-PF lizanqoba kulolu khetho noma kanjani. Umnumzana Bebe uthi ukungeniswa kwababubutho kuzikhundla zokukhankasela ibandla elibusayo kungenye yendlela ezosetshenziswa ukubona ukuthi liyanqoba kulolu khetho luka-2018.
iZANU-PF izawina mabachiya amathiwa beyenza ama-assumptions bona becampaign ngapha becampaign ukuthi kona begijima bebesalenza abakampeni bengakampeni. No, this guy is right. He's seen into ukuthi akula muntu la asibaboni thina. It's just red vote registering kodwa ke zivezelela ukuthi bavotele ubani. Bavotele iZANU-PF bonke ababuregister baregistele ukuthi bevotele iZANU-PF. iZANU-PF yawina futhi next time, trust me.
Umongameli Mnangagwa uthembisa uZulu ukuba kuzoqhutshwa ukhetho ngendlela eyiyo inkulumo ahlezi engayo kusukela ingena esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe. Kodwa abamabandla ezombusazwe aphikisayo ahlezi esithi kumele kube lenguquko kundlela ukhetho oluqhutshwa ngayo kuqala kwezemithetho yakhona yona abahlezi bekhala ngayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Ababe nga patenta mboba kahulumende umnumzana Jason Machaya lomnumzana Joseph Mate bengadlalela ikhisimusi ejele ngoba belokhu bevalelwe esitokisini besetheswa icala lenkohlakalo. Umnumzana Machaya wayengusiba lukhulu weMidlands uvalelwe esitokisini seGogwe Prison eGogwe Center. Umnumzana Mate wayengumphathinta mboga chalu kahulumende lwezokulima uvalelwe enkambeni yamapholisa eHarare. Abaphathintambo abambalwa ababotshiwe kunyanga edluleyo selokhu umnumzana Mnangagwa wathatha intambo zombuso esithi ufuna ukuqeda ukungathembeki elizweni. Unobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora lamhla utshele iStudio 7 ukuthi iphephandaba le-Newsday alilobanga iqiniso elipheleleyo ngodaba lokwabiwa kwezikhundla kubandla le-MDC kanye lelomanyano we-MDC Alliance. Umnumzana Monzora uthi usechazisele ibandla lakhe ukuthi yena wayesithi i-MDCT izakhetha abazamela izigaba zonke elizweni kukhetho oluzayo, okutsho ukuthi kungakhethwa owe-MDC Alliance, owe-MDCT uzasuka amtshiyele leyo ndawo yokuncintisa. Uthi kachongo ukuthi abananzi umanyano we-MDC Alliance. Izolo bese kungani kuqhamuke kungazwisisani lapho umnumzana Tsvangirai ethule umbiko obutshengisa ukucunuka okukhulu ngalolu daba esithi umnumzana Monzora ubezikhulumela umbono wakhe nje. Osomabhizimusi bamabhasi lemichova bathi ibhizimusi inhle kakhulu kulandela ukukhwezwa kwabo intengo yokuya emaphandleni ehlukeneyo. Intathelo zindaba yethu bathabile masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 emarenkini enkulumane complex kanye ledolobheni luveze ukuthi abahambi bayagada amabhasi lanxa intengo ikhweziwe. Usomabhizimusi oxoxele Studio 7 umnumzana Andrew Nyengani uthe ibhizimusi inengi ngalesi sikhathi.
Sina sivele sikhwezile ngalesi sikhathi ngoba i-business yethu vele iba labantu abaningi kumbe ngathi le demand ngezikhathi zamakhefu. Yikho lapha lathi senza khona imali. Phakathi kwesikhathi siyabe siphomba ukwenzela ukuthi abantu bazi ukuthi kulamabhasi ahamba esiye emakhaya. Yikho khathi sikhwezile ngoba abantu baningi abavele behamba le mpahla njalo ziningi. Sihamba sitshaya ama-trip engathi ngama-one way. Yikho sikhwezile le mali yakhona ngoba nxa siphenduka sivele emakhaya siphenduka kuvele kungela muntu.
Omunye usomabhizimusi umnumzana Matthew Sibanda uthe imali yokugada amabhasi ikhwelile kuzo zonke indawo njalo ibhizimusi iyahamba okwenyanga yonale.
Misiku lamalanga khanyakala iyahamba okweminyanga yonale uDisemba kusiya kuJanuwari ngoba kuyaphithizela abantu baye emakhaya, amabhasi bonke sikubhizinisi ye-transport hayi kuyasebenzeka. But bakhala nge-transport ubana ama-price akhuphukile abantu okugibela amabhasi besiya emakhaya ukuyabona izihlobo zabo. Ngaleyo ndlela lati kunzima ukuthi sithi ama-price angakhuphuki ngoba khanyakala i-demand enkulu kakhulu ku-transport ekuhambisa abantu ngendawo zabo ezithiyeneze emakhaya.
Unkosikazi Dudu Mdluli obegada ibhasi eya eKhezi uthi abanye abamabhasi abavumi ukubhadalwa nge-ecocash.
Mina ngiyakhala kakhulu ibhasi yakithi eKhezi lapha ikhwelile from $8 yafika ku-$12 singakakhubali le mpahla khona lapho, so imali zakhona seziziningi kakhulu and bafuna le cash lokuthi ayithatha ngaphi khathesi asazi. Siyakhala kakhulu ngentengo le, so ngathi uhulumende omusha lo angayehlisa intengo lezi sigade ngama-price ayiwo and basivumele ukuthi sigade ngabo i-cash.
Evumelana lomdluli unkosikazi Maria Bebe uthe imali ikhweziwe kakhulu okuza kwenza ukuthi basale belohlupho lokuswela imali ngenyanga kaZibandlela oludume ngokuthi yi-January disease.
Thina besigayela ukugada ibhasi ngama-$10 nxa sisiya emakhaya konke kundawonye le-luggage, kodwa kathesi sesichajwa ukuthi umuntu ulele i-price yakhe le-luggage le-price yakho okusuka kube nzima cause imali yangkhona isukube ningi ngapha befuna i-cash. Abantu saye sesikhala singasela mali ze-school fees into eziningi ngoba zasezifunakala ngo-January. Lokhu kunzima kakhulu, besingacela ukuthi behlise intengo kancane.
Osakhulayo obegada ibhasi eya eLupane unkosikazi Thokozile Nyathi uvumelane lo Bebe lomdluli.
Thina intengo yamabhasi, price yamabhasi selupani isichayile kakhulu. Ngapho bafuna le cash, singalayo le cash yakhona. Ibhasi ekhwela isuka ku-$8 isiya ku-$12, becharger beza charger le luggage yodwa. So kusehlula kakhulu ngoba sebesifuna le mali yokubachiyela ekhaya esigaya, sesiswela lokuthi sibachiyele ngoba yonke imali yami siphelele emabhasini.
Ngamakhefu ekhisimusi minyaka yonke, imali zokugada ziyakhwezwa mahlayana nje, njalo uhulumende kathathi manyathelo okuqondisa lokhu. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Linjani matabezulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethule VOA Ndebele. Land of sunshine.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa abangayanga ekhaya sebeqalisile ukuqhuba amagigi ekhisimusi achiyeneyo kuqhonswa imiculo yasekhaya nemigido. Iningi labo lithi ikhisimusi enhle kuzihlobo labangane ekhaya. UBenedict Mhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Sasele nje amahola ambalwa ukuthi liye kusele ekhisimusi kodwa kuningi labeZimbabwe eJohannesburg amagigi ekhisimusi kudala eqalile. Iningi labo baphuma baya endaweni zokuzithokozisa ukugoqela iZulek lapho othola khona bengamaqenjaqenjana uzwe nje ngomculo wasekhaya ukuthi laba ngabakwelikamzilikazi. Abanye baqhuba amagigi la ezindlini zabo. Amalungu enhlanganiso yabalobi bakithi ngabanye ababe legigi egoli. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Mesibundla laye obeyingxenye yala magigi uthi baquqa la magigi njengendlela yokuhlangana njengezalwane zeZimbabwe besemukela ukhisimusi.
Silethe well eyokuvalelisana phela komnyaka sijabula sibonga konke sokwenzele sesinekiko. Sicela ke abahambayo abayemakhaya ukuphepha ukuphepha ezindleleni labahlalayo besale bezikhathe kahle beze bebuye siqale ngaminyaka singabaphilayo.
Usonkondlo weZimbabwe waziwayo umnumzana Bongani Ncube yena uthi kunengi labo yiyo indlela abavala ngayo umnyaka.
Ndiyabona namhlanje kulokuvalelisana abaya emakhaya sibabisela ihlahla obonke abazabakwenza abazali emakhaya sibabisela ihlahla athi bangadlala kuhle size sihlangane futhi ngonyaka ozayo singabaphilileyo sonke siqhubeke ngomsebenzi omuhle esikwenzayo ukuvuselela ulimi lwakithi.
Nkosazana Sibongikosi Ndlovu yena uthi lobanje bengaphumelelanga ukuya ekhaya ngezizathu ezijeneyo izinhliziyo zikhonale esihlotsheni lebanganini.
Sicela bonke abasekhaya abahaya ekhaya uhambo oluhle futhi labasekhamba sicela isikhumo somuhle labahambayo ngibabuye bekhumbule ukusebenza khonale elime bengajhile
kuningi lala magigi kuyosiwa kudliwa zonke ezifele umlonyeni ongazicabanga kanti abanathayo inlimi bahle bazifathike ezambeni ukuze babe unkunkuluze kahle. Abagidi abo bona bathi liyazileke ukuthi chatha elakusasa bengakabuquthi. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingoBenedict Mhlapho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove weStudio 7 esethulela iziphathelane labasakhulayo.
Yeah. ngikudibana kohlelo labasakhulayo ngingumayikhobe yo bafethu sekulesi khathi singakaxhumana kodwa hayi sengibuyile uhlelo lewuthandayo namhlanje kuhlelo siphatha udaba mayelana ngokukhethwa osekwenzwe ngu-retired general Chiwenga kanye lomnumzana Kembo Mohati ukuthi babe ngabasekeli bakamongameli Mnangagwa kubanda elibusayo ngifuna ukuza ukuthi abontanga njalo umphakathini wakomthwakazi lithini ngalokho ngixoxa lo Zenzo Nyoni ongisakhulayo olwela amalungelo abontanga Nyoni Nyoni ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga bhuti wami as young people bhuti wami we are very much concerned for us we are very much concerned kwezi kusithetha kusifake esibangeni sokuphelelwa ngoba lokhu kusitshengisa ukusho ukuthi lokhu it's a key coup eyenzakele elizweni ngobana ngokuthatha uChiwenga efakwe esiba engumsekeli kamongameli kithi thina njengobontanga kusikhombisa ukuthi kuyindlela obongwa ngayo as of now I say army singathi it's an independent institute it's an army that is biased a affiliate with the ruling party and njengama-citizens njengabontanga kusitshengisa ukuthi kutho ukuthi njengama-parties akhona nxa uvele ungasela budlelwano lwe-army awusoze uyenelise ukuma ukhuluma iqiniso njengesimeli selizwe esizama ukuthi silungisise ilizwe
singakhangela i-timeline ekhona since umongameli odlule umnumzana uMgabe washiya umsebenzi a lot has happened isibonelo luhlelo lwabo i-operation restore legacy esanda ukugqiba do you not think ukuthi ukungena okwenziwe yi-army kuyinto esesize abantu eZimbabwe
ngiyabonga ebut mike lelo kasiloqiniso kasivumelani ebut mike I think nxa yona i-amdithi is restoring in i-order or whatever legacy it's automatically dizimali to us as young people ngoba sibonile thina imbada diamond ibingagcinwanga ngochombo ibigcine i-army we need to know ukuthi ama-diamond embada aphelela ngaphi abantu abahlukunyezwa baxotshwa ezigabeni zabo namanje bayahlupheka labana bantu
yini umbono wakho mayelana lokukhethwa osekwenziwe u-retired general Chiwenga kanye lo Kembo Mohati ukuthi babe ngabasekeli bakamongameli kubandla elibusayo
kakhulu ngizakhuluma ngoChiwenga I think now it's his turn ukuthi abongwe vele yinto ekade ivele i-strategize before with my own understanding as an individual because I don't foresee mina u commander we army after what he has done esiba ngu deputy president of the country and at the same time Major General Moyo like esiba ku foreign affairs already it tells us as young people that this is a military rule
ubona ngani ukhetho loluzabe lukhetho olukhululekileyo na njengalokho okushiywe ngumongameli Mnangagwa
but Mike asilabo ubufakazi obubhaliweyo kumbe sesibubonile esingathi thina uMnangagwa usithembisa iqiniso ukhuluma okokudinga ama-investors and more so sokule army amasotha amabutho abantu sebehlebele panic yokuthi ngcono sibavotele ngoba laba abantu anilibona ukuthi ubayenze nomgaba umuntu asengaphumiyo pho thina bazasenzani
hayi Nyoni ngiyokuzele kahle ngiyabonga kakhulu bekuhle ukuba lawo kuhlelo ndaba
ngiyabonga mfowethu Mike
bafethu singakagqiba uhlelo wathi ngibala imilayezelo yenu elifake kukhasi lethu ele VOA Ndebele ebulenjini obe Facebook ngodaba lolu siyabonga kakhulu ngamacomments uthi nasho mkhona uthi maybe bazatshintsha isimo somnotho welizwe lethu bazaletha umsebenzi kuzulu wonke weZimbabwe umdluli nomduduzi Felicitas Nonhlanhla yena uthi one vice president is alright Mdluli ngiyakuzwa baba umelusi Midla mini uthi sekuzikhanyela ukuthi kwakukhuphle ukhanya ngani eyi uDlamini uyavumelana kanye lo Nyoni hayi bafethu isikhathi so sesiphelile masidibane ngeviki ezayo same place same time ngiyalifisela nonke ikhisimusi enhle mthakazi omuhle olivalelisayo ngumayikhobe lilale
Sizweni uGibbs Dube esethulela ezamasiko lokuphila kwabantu.
Sengana masiko
wesenziwe manje.
Ngobaba mkhulu.
Ngokudaba kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Namhla ke sixoxa ngodaba oqathekileyo kakhulu. Udaba lokuthi nxa uthando soluphelile endlini, Paul uvuzelelwa njani. Nenhlanhla ngoba ngilonkosikazi Rejoice Mncube ukhona ngale ke eJohannesburg kwele South Africa. Uzobuya ke ubaba usikhumbuzo moyo laye ukhona ngale kwele South Africa. Mncube litshona njani?
Siyatshona baba.
Ye, baba moyo ungawutshona njani?
Siyatshona njani?
Hayi kulungile moya. So sikaze ngawe ke inkosikazi Mncube. Akuthi ukuthi uthando ngazo lwela sibe endlini. Lubuselelwa njani?
oya benga sela chado uvawa orogu mama lap. Valu pela nga zonke, kuya uuzo ba kutipenda futu kuchu kupela nga ipindela giti.
Mm-hmm.
So ifu kupela angazi kuthi ngakubeka ngithini kahle kahle ngoba bedependa ifu kunokuthi kunokujolelana phakathi ngibeke kanjalo ngithi ukuthi ba sithi lesi oro yibe ngijolayo oro ubaba ojolayo lapho yikho kugcina khona uthando lwakho nongasekho right endlini.
Aha. Poke ukuvuzelelwa njani maso kunjalo
liyahlala phansi lo baba ndibize umuntu obudala very lizike udaba lweni libe selilibe selimchazela nalo umuntu obudala ngiyozolilungisa ke udaba lweni ukuthi luba njani uthando lweni luvuselele.
Ye baba moyo uyazwela lapha-ke ukuthi kukhona khona kungahlupha uvuselelwa njani nxa kunjani
ukuthi kuyatshiyana ukuphela kwakhona lungakuphela kokuthi kukhona kokuthi khona indaba ekhona elihluphana eyenziwa ngomunye wenu phakathi kwenu yilo oluvuselelwayo kodwa lokuphela usoluphelile ukuthi omunye kaliselalo uthande komunye akusuka kube yinkinga livuseleleko linjalo ngaze kungenele umuntu omdala kungenele ama-councilor ngaze liphelile ngeke kube kubambana ukuthi omunye uvele kasathandi yena uthanda ukuthi alukho luphelile makuyinto yokuthi yinto encane nje elungisesekayo kufanele lilungisise yona leyo nto then kube sokubuyelelana sokuyahamba kusiya phambili.
Ye siyabona ukuthi-ke nkosikazi Ncube esilungwini wezwa kuthiwa-ke ngisakhipho wami siyekwenza kulokhu kuthiwa yidina kumbe ngimkhiphe ama-out so akutsho ukuthi yikho phela lokhu kuba seluthando ukuthi luhlale lukhona.
Hayi lokhu ngezinye indlela kuyabe kuyikuhlanganisa ifu kumbe libe lingasakhulumisana endlini ngoba layo liyifemily layo lingekho two so ngayenza ukuthi ube yi-three four five akithi so kuzoyenza ukuthi la ugcine injani ixoxisana njalo kukhulule inhliziyo ugcine lawo leyana into iya ideda enhliziyweni yakho or kuyinto ade ibambile enhliziyweni yakho.
Aha baba moyo
uthando inyamazane engingatsho ngathi ma ngiyidiscuse ukuthi inkalakata amanga wona amanga akaze abe right ukuthi omunye uyaze sephambukile entweni elalizithembisene ukuthi lizozenza yikho isikhathi esiningi okusuka kube yinkinga ukuthi ma kukhulunywa manga wona manga azavela abuya avele egcekeni so yiwenza abantu bagcine bengasawelelayo.
Nkosikazi Ncube
mina engikushoyo ukuthi abantu vele kulungile ukuthi ifu liphambanisana lihlale phansi likhulumisane nobuye wakho lixolisane liqhubeke njalo ngothando.
Lambafitshani baba moyo
ikakhulu uthando lwami sukwakhiwa ngomama ukwenza into ezinhle ezifunwa ngobaba nokulalela yena onguye wamlandayo ungalaleli kakhulu abantu bangaphandle uma ulalela yena kuzokwenza uthando lwakho luqine.
Ye siyabonga kakhulu-ke ndithatha leli thuba ukuthi mbonge ubaba usikhumbuzo moyo ukhona ngale ke kwele South Africa incwadi kwezamasiko esintu mbonge-ke lo mama-ke urejoyce Ncube khona ngale ke eJohannesburg laye lingathi no lakusasa zihlobo zami mbokele kakhulu.
Hayi lathi siyabonga
Oliver lisemoyeni ngenjabulo umthembo sithembayo uKip Stube lilale
siyabonga Kips. Iqembu leZebra Revolution yilo elinqobe kumncintiswano wenguqu oqoqwe inhlanganiso yeFortune Fokoza Ncube Foundation ebunjwe ngumdlali osewathatha umhlalaphansi uFortune Fokoza Ncube oqhutshelwe elokitshini laseNtombane ngomgqibelo. Intathe yezindaba ethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uncube uthi usungule iFortune Fokoza Ncube Foundation ngoba izama ukuba ancede umphakathi weNtumbane njengomuntu ozalelwe wakhulela khona njalo waqala khona ukudlala ibhola. Uthi kuyamdanisa kakhulu ukubona inkundla akhula idlalela kuyo ingasasetshenziswa abasakhulayo sebetshonela ukuganga.
Intumbane iyaziwa nge-high drug abuse so ngizama ukuthi khona khona ncedisa ne-community yethu ukuthi sikhiphe abantwana labo esimweni esinjengasona leso lokugcina behambe emajele so yinto engizama ukuthi ngiyilise.
amaqembu abafana baleminyaka elichimilane aphathe umncintiswano wokuqala uqoqwe inhlanganiso yeFortune for Kweza Ncube Foundation ophiwe igama elithi Fortune for Kweza Ncube Foundation Invitational Tournament ngabalisa eleCity Rovers eleZebra Revolution eleFamza kanye leLeyoung Flying Stars. Kusigaba sesemifinal iqembu leZebra Revolution linqobe eleCity Rovers nge-2-1 kuthi eLeyoung Flying Stars linqobe eleFamza nge-4-3 ngemva kokutshaya kwembekwa. Kufinal iqembu leZebra Revolution okuliqembu lomdlali weqembu leFC Platinum uMkhokheli Dube linqobe eleYoung Flying Stars okuliqembu lomdlali osewathatha umhlala phansi uColin Nyambiya nge-3-2. Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Football Association Bulawayo Province uMkhululi Mthunzi utshayele ihlombe abadlali asebathatha umhlala phansi abalenhlelo zokuthuthukisa umdlalo wenguqu endaweni abakhulela kuzo.
Bona ama-former players amaningi ebuya back ku-community abakhulisayo bezoplawa back. Ubiya did the same. I was also invited to plant kuleja kuthiwa ngulucky Mkhosana laye wenza khonoko okufanayo. Namhla sibona uFokoza laye esenza the same thing. So we are seeing a trend ukuthi abafana they are coming back and trying to help abana wabo.
Inhlanganiso yeFortune for Kweza Ncube Foundation iphe imvuzo kubadlali abaqhube kuhle ekupheleni komncintiswano. Njalo laba ngabagoqela uMasimba Khwatara weqembu leYoung Flying Stars, yena okhethwe ukuba yiplayer of the tournament. Unozinti oncinte abanye nguPrince Singo, ohlohleka nenye nguWilliam Magasa. Umqeqeshi osebenze kuhle kakhulu nguBekithemba Biwi weqembu leZebra Revolution. Umdlali obekhahlela ibhola ngendlela enathisa amanzi nguBlessing Ncube weqembu leCity Rovers. Uthi ohlohle igoli elimangalise izibukeli nguPrince Dube weqembu leZebra Revolution. Ngimelestudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ufuna ukuthi wonke umuntu olapha ebhasini ngimbonele ithikethi lakhe esandleni ongelalo ehlike isicwanga phambili akulakusosi. Kanti wena Masalu wangikhangela ngelihle ngani uyangifanisa. Ngithi asibhadale nini imota yamakhiwa phela nami imota le kayiso yami. Hawu
uxolo mcenyana, ngisho kuwe kodakita akungimisele umthayeli ngifuna ukuyandinceda konaphanje ngifikile mntanami.
Okay, ngakulunceda kuphela Masalu, don't worry. Kanti uzakunceda wedwa njani? Bazabuya bazakunceda, okay?
Ngitshengile lencane, hawu.
Kanti vele wona omama babesiya ngase ngesikhathi samaholide befuna ukusifuzisa nje. Asifuni ukufika ekhaya inkukhu sezivalelwe thina. Hawu.
Hayi, hayi, hayi. Lingabangenza so. Anti lami kade ngizolungisa kamasetifiketi abantu abami. Kanti lapha kamasetifiketi akhanda nakangaka kulezi nsuku. Selifuna ukuthi abana abantwana basiqotshe esikolabeni befunda. Kanti linjani?
Mamangani uhlaza choko. Akula ofisi evuliweyo ngalezi nsuku zeholiday. Yijuku phela yokuzotayimela ibonus yethu. Unyawo etankini driver, yatshela amafutha mfana wami. Atshintsha amagiya, ingabheka ngizamfakazela. Bana mukuma, bantwa kunaka, bana njazi, shini njazi baisi, banzi yalakai, badi kubama, jaibi yanakita, binda ifuti. Rakanangana nemi boko maranda naika. Nata ndisikuda any sending passenger. Saka munhu wese ngagare pasi tichange kufamba. Ko imi mama makagogara pa passenger nati ndisikuda sending passenger indaba.
Hai. Tajaila kedu. Ndave nechinovo changu atizvipfuno ndizavanhurume. Vanhu kachi vanogara pasi.
Umculo kaMoyi uPaul Matakile ngesikhathi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kanye lezi selizweni zilungiselela ilanga leKhisimusi kusasa. selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.